kubandla lama Democrats kule nkokheli efana lo Susan Rice owazinge Zimbabwe kunye lomnumzana Cory Booker ongomunye wabalesandla ekubhalweni komthetho owandulela izijeso zenotho owezidera. Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni uthi ibandla elibusayo lama-Republicans phansi kobukhokheli bukamongameli Donald Trump liqakathekisa impilo yezizalwane zelemelika kulezwa kwamanye amazwe phansi komkhankaso othi America First.
Yebo, ngiyakwazi ukuthi ama-Democrats angathi alelihlo ngeZimbabwe ukwedlula lo umbuso okhona okaPresident Trump, ngoba lo kaTrump uhlupha ngakho khonoko okuyipolicy kwabo lokhu okuthiwa America First, America First. Lokhu abathanda ukukhangela ezinye izinto, ikakhulu amazwe amancinyane lanjengabo Zimbabwe, lapha bangela interest khona, uthiwa national interest yabo. Ngingazi ama-Democrats ayakhangela kakhulu nezokuphathwa koluntu, lokhu esithi thina ngama-human rights. Mhlawumbe bangakhangela ngoba ngabe faka kakhulu izijezo zona lezi zezidera lezi okukhulu ababe bekukhangele ngezijezo zenotho, basola kakhulu ukuphathwa lokuhlukuluzwa koluntu. Yikho ke ngibona ngathi bazaqhubeka belokhu bechila istilopho khonapho ukuthi kukhanya kusiba ngcono i-human rights eZimbabwe, ngoba eZimbabwe kuba lohlupho lonolo lokuthi akubi lezinto ezicacileyo, kuba lezinto ezizokuthi abantu kabavunyelwa lokhu, abantu kabavunyelwa lokuyana.
Ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ibandla lama-Democrats linganqoba kungaba ngcono kudaba lokuphathisa ezomnotho welizwe leZimbabwe.
Ukhetho lwase-America ngibona njengane lungaba lokwenza le economy yaseZimbabwe, nxa sikhangela ukuthi ngasendulo ama-Republicans ngabantu abangafuni ukuthi banike amanye amazwe anjenge-Afrika izimali eziningi, ngoba babe besithi kumele bazisebenzele. Izimali eziningi sizibona nxa zibuya lapha, zibuya ngenxa yama-Democrats nxa akuphawu. So ngenzakala sibili ukuthi i-economy yaseZimbabwe ingancedakala nxa kuyukuthi ama-Democrats awine. Kodwa nxa sikhangele eZimbabwe ngokwayo, kulokunye okuningi okumele ikulungise ukuze layo ingene ikompite kwi-economy leyo, ngoba kumbe ku-aid leyo, ngoba iZimbabwe khathesi khanya njengane silokunengi esingakakulungisi, ikakhulu nxa sikhangele into ze-corruption lezinye indaba ezokuthi i-economy yethu ayihambi kahle ngenxa ye-misgovernance.
Umthombeni uthi nxa umongameli Trump enganqoba njalo, kuza kuba nzima ukuthi akhangele izwekazi le-Afrika kunye leZimbabwe.
Ngibona ngathi ukuphatha wangabuyela lo president okhona kathesi uTrump akusoze kube nenguquko enkulu, njengoba ngike ngatsho ngaphambili ngalokuthi ipolicy yakhe yona leyo i-America First, America First leyo yiyo eyenza ukuthi angazabona lutho olunye. I-Africa akulanto ayibonayo.
Umongameli Trump uke wadanisa inkokheli yezwekazi le-Afrika ngemva kokubiza izwekazi leli ngamagama angcolileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.